Ulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlaneni lo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lwemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Donga olilunga le-Highlanders ubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasudiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa, I think kumele benwe nesambululo ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members. Akusimo esihle lokuyana, kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhoso isiyahlulekile.
Awuhambanga kahle vele, into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela iyezedivi bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele kalaleli muntu yena ukuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali imi njani kwenza kwaba lokuxozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Unhlanhla bahlangene Dube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive.
Omunye njalo ngumodern Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakale kulomhlangano.
Kube loku phikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphutha abo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Umkandla umgcilihlalo we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili azabuya ngemva kwenyanga. Iy'nyanga zaze zaba ngu-four months khonokho kuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi, akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akakutshengisi ukuthi azidatwanga. Abakutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi pho njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni. Kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokeli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani inyakenye. Kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngimane Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami ngeza Jesus Banda.